Zimbabwe ngelinye lamazwe ahlonipha leli langa njalo inyanga kaMbimbitho yonke ibekiwe ukuhlonipha imisebenzi enziwa ngabesifazana elizweni. Izakhamizi zakoBulawayo ziveze imibono yazo ehlukeneyo ngaleli langa, kodwa bonke bethi umuntu wesifazana uqakathekile. Ingcwethi yezembali yesintu uMnumzana Phathisa Nyathi uchasisa ngokuqakatheka kwaleli langa kunye lomuntu wesifazana.
Akuhle kathi umhlaba unalo kambe nxa sikhangela kulo muntu oweza kuwona lo mhlaba engazange angene edlule kumama ngakho oza kulo mhlaba. Indlela yethu yokuza kulo mhlaba isibeletho sikamama, ngakho-ke ngumuntu oqakathekileyo.
UNkosazana noMalanga Ncube uthi abesifazana kumele bahlomiswe, bazisebenzele, bathuthukise isizwe.
Manje International Women's Day ilanga eliqakathekileyo kubomama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinisi abo, bengakhangeli ukube beqhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
UNkosazana Senatra Nyathi uthi i-International Women's Day lilanga elihle njalo omama basilethela impilo, kumele sibaqakathekise.
Namhlanje lilanga elihle, ilanga esi-commemorate International Women's Day, sikhumbule ukuthi omama ngabantu abaqakathekileyo. Omama basilethela impilo, abasikhulisela abantwana, abasifundisela abantwana, abasigcinela ubaba, abasigcinela ilizwe, abasigcinela imizi yethu lakonke esilakho. Sonamhlanje sithi asikhumbuleni ukuthi omama baqakathekile.
UNkosazana Barbara Van Helmont, ummeli weNetherlands eZimbabwe, eZambia leMalawi, kuhlanganisa loNkosazana Catriona Leung, omele iBritain eZimbabwe, namhlanje bebekoBulawayo lapho abachaze ukuba ilanga labomama liqakathekile. Uhlupho yikuthi abesifazana abekozombusazwe basadonsa nzima. IZimbabwe ilenhlelo ezehlukeneyo ezweni zokuhlonipha ilanga labesifazana, laloba ilizwe libhekane lobunzima kwezomnotho lombusazwe okufaka owesifazana ebunzimeni obuphindiweyo uma kuqathaniswa labesilisa. Ngimelwe iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.